Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stube. Umnumzana Itai Tsamara wathunjwa ngabantu abangaziwayo ngomnyaka ka-2015 uphiwa yi-Amnesty International isicoco esilohlonzi sokulwela ilungelo likaZulu. Isiphathamandla sikahulumende siyala ukwethulela uZulu ukuthi uhulumende uzakwenza njani ngemigwaqo lokunye okutshiyeneyo okubhidlizwe liZulu elikhulu eline eZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe uthi uzakwakha isitishi esikhulu somlilo kagetsi elokitshini leGautu Park obulawayo esizanceda uZulu. Umnumzana Donald Trump uthi abantu beMelika kumele badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe umnotho welizwe lwelo. Inhlanganiso yenguqu ePremier Soccer League isilungiselela imidlalo yalonyaka. Ulive Doc lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngokuthola amaphepha okuhlala emazweni atshiyeneyo anjengeMelika, iBhilitane, Australia, South Africa lamanye. Khulumani sizwe Zulukandaba. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, zaphinda njalo 001-202-465-0318, kumbe enkundleni yokubulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 919 AM, 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilowatts shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.